Abasakhulayo baveze lokho emhlanganweni oqoqwe ngabe Poverty Reduction Forum Trust owenzelwe ehoteleni ye-Holiday Inn wokwazisana ngokuphume emhlanganweni we-United Nations High Level Political Forum HLPF lapho amazwe abesazisa ngasekwenzile ukufeza izinqumo zama-SDGs. UNkosazana Ashley Ngwenya we-Youth Engage ngomunye wabaphatheke emhlanganweni we-HLPF obizwe ngabe-UN ngontulikazi lonyaka esigodlweni sayo eNew York. Ukhala ngokungaqakathekiswa kwendaba eziphathelane labontanga uMangwenya athi kusukela kuye uhulumende owehluleke khona ukubatholisa imali yokuhambisa kwaphetha sebetholiswa usizo ngabezinye inhlanganiso okuyinto ayichaze njengeyingozi ngoba kuphetha sekubakhama sekumele bakhulume okufunwa yilabo ababanike uncedo.
Pho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi abasakhulayo lama-youth siyathola lelo lungelo lama-platform ama-chance okuthi sanelise ukuthi siphumele izweni siyekhulumela ilizwe lethu njengabasakhulayo. Kodwa sisapotwe yini? Nguhulumende wethu. Ayikhona ukuthi siphiwe imali ngabanye abaphandle akungayisibo abakwazi ukuthi kwenzakalani kwelakithi le Zimbabwe.
Lanxa eyengena umhlangano we-HLPF uMangwenya uthi akasuthisekanga ngendlela abasakhulayo bengaqakathekiswa ngayo.
Kwele Africa, iZimbabwe yeyodibile abantu abancane kade benjani beyimele i-Africa. Pho ke nxa sokunjalo usukubona ukuthi akula support njalo kasisuthiseli ngendlela izinto ezenzakaleni even kulokho abakuthi ministerial declaration okuyili phepha eliphuma ekuqineni eliqakathekileyo lutho ukuthi lumhlangano uphumelele ngalokho kumbe lumhlangano uwenze lokho kukhulunywe kabili nje ngabantu ngabasakhulayo okungangokuthi kutshengisa ukuthi hayi akula sisindo bayasibona ukuthi yebo sikhona kodwa ngakwaneli ukulutshwane kakhulu ngendlela thina sibaningi akulalokhu esikuthi i-demographic dividend okutho ukuthi yithi abantu abaningi emhlabeni i-age group yethu 10 to 24 yithi esibaningi. Pho-ke nxa kuyithi esingasoze sibe lelizwi futhi khonapho kuyithi esibaningi akusela sisindo ekubeni khona kwethu khona ngale.
Ingcwethi kwezomnotho kuhlangothi olwe-United Nations Development Program UNDP umnumzana Amarakun Bandara uthi kumele kube nguhulumende okhokhelayo ekutholiseni imali zokuqhuba inhlelo zakhe okubalisa iziqondiso zama-SDGs.
You don't need to wait until IMF or the World Bank comes. You are the central bank guy.
Akudingakali ukulinda ukutholiswa usizo luvela kwabe-IMF. Buzani usiba lukhulu webhanga lelizwe. Ngake ngaba ngusiba lukhulu webhanga lakithi lami. Bayazi okumele kwenziwe ukuguqula lesi simo elikiso. Ungabona ilizwe umhlaba wonke selisiya guqa phambi kwe-IMF, lidinga usizo lwemali, liyabe seliphelelwe, selisebunzimeni obukhulu kakhulu. Alikudingi lokho lina, akumelanga likwenze, okumele likwenze nje, yikudinga indlela zokuthuthukisa umnotho wenu.
Ele Zimbabwe lithi lakhetha iziqondiso ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lasikhombisa 17 okwavunyelanwa kizo ukuba zibe sezifezekile kusiyafika umnyaka 2030. Kodwa abasakhulayo laba bakhala ngokuthi aziqakathekiswa kangako indaba eziphathelene labo ikakhulu ezempilakahle yabo lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.